Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 14 kumpalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zihlaziya okwenzakala kubandla leZANU-PF lokuthi kuthinta njani abantu makhaza.
Ibhinyane liyana etholothi liyana yenzini le. Wathi uxotshaniselwe le bhinyane kufaka umama lwana umjuru awusekhuthika kathesi wasasithendwa abantu nobojabulani baxotshwa wasasiphinzwa ama-chairman kathesi laba nabo babuya kusasithendwa abantu.
Siza kuzwa imbono etshiyeneyo ngokuhlukuluzwa kwabesifazana ezinkonzweni zesiKristu ikakhulu lezi ezikhokhela ngabazibiza ngokuthi ngabaprofethi.
Akekho umfundiso ozothumela lale lawe ukuze uthole umoya engcwele. Immediately ungeza umuntu esekhuluma into enjalo, wena uma ugxilile ezwini lenkosi uzoba kwazi ukuthi lowo muntu uqamba amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okwenzakala kubandla leZANU-PF kulokhu kusemlonyeni yabaningi kulandela ukuxotshwa kwayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru lokukhethwa kukamnumzana Emerson Nangagwa lomnumzana Phekelekezela Mphoko esikhundleni sakhe. Ngakwelinye icele ibandla le-National Constitutional Assembly solukhweze lolu daba emthethwandaba lesithi akulandelwanga isisekelo sombuso esitsha ngokukhethwa kwalaba. Ukuze sihlaziye okuningi okwenzakala kuleli bandla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ingcwethi ecubungula izombusazwe endawonye lomnumzana Max Mkandla umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe Liberators Peace Initiative onguye osungula lingxoxo.
Umbono wami mina abantu bonke labana abaxhethwe labana yipro ZANU ngokwayo kube engazeni ingini ukuzaphu yasisiya kwebuzana bazi vele one party bona labana abebhinyane ibhinyane liyana etholothi liyana yenzini le. Wathi uxotshaniselwe le bhinyane kufaka umama lwana umjuru awusekhuthika kathesi wasasithendwa abantu nobojabulani baxotshwa wasasiphinzwa ama-chairman kathesi laba nabo babuya kusasithendwa abantu kuthiwa la mavoti okuno-confidence waphumelela umnankakho oyidlama kuhle kona mfana uyijonathan noyiphika kuhle yimuntu ukuthi uwini lena lwana kodwa-ke ukugenquguncula bonke labana abantu kuyingozi uhlupho yokuthi bona ngabayaziyinye into othiwa yiphathi ngabantu abazimele ukuphela ephathini aliyana lana kodwa bangabuthana abantu labana i-10 provinces zibuthane befome into othiwa yiphathi iy'khaya othiwa ngikhona izaba nzima izani iyabe sikuphelele sibili laphana ngoba abantu abana baza kuba nabantu abaningi befake umjuru phambi kwabo bese mbamba lele lokuthi umphoko kumele lizaphu laphana serenfine ukuthi kuyisibusiso into enkulu yokuthi umuntu gabe labantu ngemuva kwakhe. Your character is very important. Into eqakathekileyo kusase kuzagcina sokusele one muntu walokuthi khona umelele ukuthi Joshua Inkomo wamthiya khona laphana.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mbongolwane.
Ufuna ukubulala umongameli ngamanga nje aluhlaza joko befuna indlela yokuthi bamsuse lowo mjuru. Kodwa okungaba yiqiniso ukuthi umjuru yena njengoba wayengu-vice president kwakuvele kuyipolitiki ukuthi aqale ukuzilungisela laye ukuthi khona abe labalandeli ukwenzela ukuthi na engabe lethuba lokuthi abe ngu-president ebe ebambanisa abantu ngendlela yakhe. Kodwa lokho kuyicala kuZANU-PF ngoba umgabe kafuni omunye umuntu othi nxa ebe olandelwayo ngaphandle kwakhe. Abangeke vele babuthana bangazama khona lokho bazaboshwa bevalelwe emajele and abangeke vele bazame ukukwenza. Into engenzakala ukuthi lawa amabanda aphikisanayo abaphikisa ilo banda leZANU-PF balethuba-ke manje ukuthi ngoba siyazi ukuthi iMashonaland okwamanje especially iMashonaland Central, iMashonaland West abaningi bakhona abayijabulelanga le nto eyenzakaleyo. So kuyisikhathi sokuthi khona bezame ngazo zonke indlela ukuthi badinge abalandeli kulezi ndawo bakhulise amabandla abo. Kodwa siyazi ukuthi khona i-opposition okwamanje hhayi iyashotelwa ngabakhokheli. Umphoko umuntu mina sengikhuluma ngoba ngike ngakhuluma naye umphoko ngumuntu engimbona elethuba lokuthi laye nxa abantu bangamxhasa angayenza utshintsho oluthile kodwa Na ngenxa ukuthi umkhandlu usho ukuthi hayi abantu bayakhonona abajabulela into ekhona ngenxa abantu bebevele sebetsheliwe ukuthi hayi uSimon Khaya nguye oseduze ukuthi athathe abantu bazazonda vele kodwa ke umphoko singakhohle ukuthi wena uKhaya lokho akweyikho khona ukuthi abantu bebetshelwa yimedia umphoko abantu abaningi abamazi kodwa ke umuntu layo olelungelo lokuthi angakwenza lokho ukuthi athuthukise abantu bakhe
elakho lokugcina ke emkandla ngekusasa yeZimbabwe
akudingwa inkokheli ezizwa izikhalazo zabantu ezilesisa ebantwini lawo ama-opposition political party lawo ayasilela ku-leadership ngoba nekhathesi bekumele ukuthi begijime ngengcebethu beyabamukeli laba sebeohlokile laphana yena umpoko lo ebesengena kakhulu ebantwini njengoba singekho kuma-structures lawo ezami ibe qala ukuxhaswa nabakibo ngoba ngathesi inzali yathi yaziwa yizipa into esimaziwa
elakho-ke lokugcina mnumzana Mbongolwane ngamafitshane
ngo-2018 kuzoba nzima kakhulu kuzanu p f ngaphandle besebenze i-rigging nxa bengayenzanga okokuriga angeke iwine izanu p f ama-elections ngoba siyazi ukuthi vele akazi iwine free and fair
lo mnumzana Walter Nsunenguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa indawonye lomnumzana Max Mkandla umgcinisihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe Liberators Peace Initiative. Inhlanganiso elwela amalungelo abatsha eZimbabwe Young Men's Christian Association ithi ukudingisisa eyakwenzayo kukhomba ukuthi iningi labatsha libhekana lenkinga eziningi kwezempilakahle ezigoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa lengulamakhwa. Okumele kulungisiswe ukusebenzelana kukahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Intatha yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni ewethulwe ngemva kwenhlolisiso yalinhlanganiso eyasungulwa ngomnyaka ka-2012 phansi kohlelo lwempilakahle yabatsha ole-Youth Health Initiative, YHI, linhlanganiso ithi yafumana ukuba isilinganiso samachumi ayisithupha lesithupha ekhulwini 66% likhathazwayo kusebenzisa okudakayo, kanti inani lamachumi ayisithupha lane 64% lihlaselwe izifo zengulamakhwa. Limpumela ihambelana lembiko yabezempilakahle kuleli yokuba sokulokuqonga kwezifo zengulamakhwa ikakhulu emakolitshini akuleli, ngokutsho kukaNozipho Moyo oyisifundi.
Like secondary, and there should be a distinction between umuntu osesecondary lomuntu ongaphi oseyunivesithi.
UGift Seziva okhokhela izifundi kukolitshi leyunivesithi yeZimbabwe uthi lolu ludaba asebeluthathela phezulu.
Sesi iyunivesithi yayiqale ingavumeli ukuvakatshelana kwamantombazana lamajaha kuma-house of residence, and thina njengakhonoku sabona ukuthi no kuyi-threat to i-freedom of movement. So sasesithi thina we engage ngendlela esizibona zi-right ngezikhathi zethu ukuthi sithi if it means ukuthi omfanele ebe responsible kuhulumende siyahamba khona ngale.
Inhlanganiso ye-YMCA Zimbabwe ithi olunye udubo ngolokukhitshwa kwezisu ngamantombazana asakhulayo elizweni jikelele osokusimo sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50%. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abalwela amalungelo abesifazana basola ezinye inkonzo zesiKristu ezikhokhelwa ngababizwa ngokuthi ngabaprofethi esezisabalele elizweni ezilenkokheli eyake ifunyanwe ilamacala okuhlukuluza lokudlwengulwa abesifazana. Intathe yezindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni loZulu wakuqala elizweni ngenjongo yokuphathisa uZulu munye ukuba abubone ubuqili obusetshenziswa zinkokheli zamabandla okholo asungulwa kulezinsuku ngenhloso yokuzinothisa kusetshenziswa igama likaNkulunkulu. Umnumzana Thulani Timile ngomunye wabaphatheke emkhankasweni wokuvula amehlo abakhonza emabandleni la uthi le mikhankaso bayiqale eSoweto kule South Africa ngemva kokunazelela ubuqili osebusenziwa zinkokheli zamabandla kakhulu la amatsha kwabesifazane abanye babo bephetha sebedlwenguliwe kuthiwa batholiswa usizo oluvelela kuNkulunkulu. Konke lokhu kwenzakala emini libalele kungela abaqunga isibindi sokukhuza lowo muntu lanxa bekubona ukuba ukwenza kwakhe sokuphambuka elizwini likaNkulunkulu. Yiwo njalo amabandla la alomkhuba omubi wokudlelezela abesifazane ikakhulu abadinga ukwenda loba uthola inzalo baze babadlwengule kuthiwa batholiswa usizo oluvela kuNkulunkulu.
akekho umfundisi ozothumela lale lawe ukuze uthole umoya engcwele. Immediately ungeza umuntu esekhuluma into enjalo, wena mawugxilile ezwini lenkosi uzoba kwazi ukuthi lo muntu uqamba amanga. Enuzombuza ukuthi kanti kubhalwe kuphi yimuphi umprofeti eBhayibhelini owakwathi umele aqale lale lo mama or amele yenze izinto lezo ukuze umuntu athole izibusiso. EKenya ukhona omunye owamithisa abomama abawu 20 abafazi bamanye amadoda esontweni.
Umnumzana Mhlangabezimabi wase Fort Rickson laye obebuyile emhlanganweni owenzelwe eHarare kunsukwana isanda kwedlula. Yena ke wethesa besifazane laba umlando wokuba ngothathekile.
Oh mama yibo abagcwele yamachurch lokho kusolo kwabuthi bayathatheka babe bathatheka kulokho kuyikho okuzalinika impilo kusasa ngoba ukuthatheka kumbe ukuduma kumbe ukuhamba lensonto akulali kusasa lomuntu loba ngumama loba ngubaba bangabe banenge izintweni ezingumonakala kodwa babe nesezintweni ezinokuphila okuyikuthi babe sembusweni kaNkulunkulu ebandleni.
Umnumzana Vakele Mabi uyise kaMhlangabezi uthi usola obaba njengaye ngokungatholisi imuli zabo ubukhokhelo obuqotho okusuka kwenze abesifazane bagcine sebethatheka ngamaprofita la besiyadinga usizo kunhlupho abahlangana lazo baphethe sebedlwengulwa.
Angeke ngibasole kakhulu kwesinye isigaba kodwa indlela lo baba abasonda ngayo ngaphambili bathanda ukufuqa lo mama phambili ezintweni kanti ke omama bazathatha lo dumo bahambe. Kudingakala ukuthi obaba labo bangene kathi eqinisweni labo mama bazangena.
Umnumzana Kembo Ndlovu wasesigodini uthi inkinga ekhona yikuba uZulu akawufundi ngokugcweleyo umbhalo kungakhathalekile ukuba ngowesilisa loba owesifazane.
Kuliqiniso ukuthi wonke okwenzakalayo kumbe kumele sikwenze sikuthathe emibhalweni ngoba imibhalo iyiyo impilo yethu eyizwi likaNkulunkulu elingumoya eliphilisayo. Singenzi into ngokuthi ifunwa ngumuntu othile omkhulu noma onani kodwa senze izinto ngokuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe.
Umnumzana Richard Dliwayo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso ukhuthaza omama ukuthi bangazi baba ngothathekile belandelana lamabandla asungulwayo la ethi kuqakathekile ukuba bawahlolisise kuqala. Libikwa liqansa inani labadlwengulwayo emabandleni kakhulu la amatsha uZulu edlelezelwa langokwethuselwa kuthiwa kuvele kuNkulunkulu. Obaba bona bakhuthaza ukuba baphatheke labo kwezokukhonza hatshi ukuchiyela imuli ilandela yiloba yiliphi ibandla lezokholo bazicebise ngokuhlakanipha lezomuli zabo lapho benanzelela ukuba kukhona usekudonga amanzi hatshi kusale ekhaya kuthiwa into zenkonzo ngezabesifazane kuphela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Inkomo eStudio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Decent Bajila okhokhela ugatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welsh Mencube. Ngiyakwamukela kuhlelo Bajila.
Ngiyabonga ntukamilihle, salibonani balaleli.
Ye, ibuye yadlula iCongress yeZANU-PF Bajila, njalo ngeviki edluleyo sibone uMgabe ekhetha uhulumende omutsha, ekhetha idale leCabinet elitsha. Singabona idale leli liletha inguquko na kwezenotho.
Iningi labo ngabantu esesibajayele esesike sababona bekhona kuhulumende, kulabantu abambalwa nje abatsha abagoqela uVice President uMfoko lalo mama esimbone ku-social services. Ngingathi lo Superman Ndwandzira Mutsha ekubeni ngu-full minister. Kodwa iningi ngabantu esesike sababona oSimon Khaya bake babakhona engabe ngu-ambassador e-South Africa sike saba laye engu-minister of transport kudala. Bonke laba ngabantu esesike sababona sikhangelelanga ukuthi akhona amasalamusi abalawo ukuthi zizabakhona yini indlela ezintsha okuzasetshenzwa ngawo. Kuzaqhubeka nje kuyindlela yena leyo esesijayele ukuthi iZANU PF yenza ngayo.
Abatsha ungathi baqakathekisiwe yini kuhulumende kaMgabelo?
Ngokunanzelela umuntu omutsha esingathi simkhangele khona phana kuhulumende kaMgabe ngu-Deputy Minister of Sports, Arts and Culture uThabet Kanengoni. Abanye bonke nje ngabantu abadala ungakhangela ukuthi lokho kuveza ukuthi mhlawumbe lokho okuthiwa i-junior policy akukho emcabangweni wakhe uMgabe. Mhlawumbe kungabe kukhona ngokuthi yena ngoba nxayele 90 years kuye umuntu ole 60 years yi-junior. Kodwa nje njengelizwe sisonke sikhangelela ukuthi ngaba kuthiwa kumbe kulabanye abantu abatsha abaza kuba khona. Kodwa nxa ukubheke futhi ngenye indlela uzathola ukuthi abantu abatsha kunzima ukuthi sibakhangelele ukuthi bazangena kuyeni lona uhulumende bayetshintsha indlela okwenza kayiqala ngayo izinto kube ngcono ngoba vele besiyangena khonaphana sokule nhlelo ezihleliweyo ezize zokuncindezela ezokubawisela phansi bona bengabantu abatsha. Uminista omutsha oyeyouth ngubaba uMshowe siyamazi sonke esikhathini soleso esidlulileyo ube nguyo khangele lokho okuthiwa yi-presidential scholarship. Siyakwazi ukuthi layo kuthi i-presidential scholarship ibivele indlela yokuphakamisa ulutsha lwenhlanganiso yezampilo. Sikhangelele ukuthi lalo besenguminista uza kuqhubeka esenza ngalolo hlobo. Ngokunjalo asikhangelelanga enye into entsha eza kuba khona ikakhulu nxa ukhangele kwabantu.
Nxa okhulumisana labo abanye abatsha sikhangele ukubhidlika komnotho lo hulumende omutsha lo osekhethiwe bathini?
Ukhulumende omutsha lo iningi labantu abatsha ngavusi madlabuzane akalethi usinga lokuthi mhlawumbe ukhona okuza kuba ngcono. Njalo kuqhubeka kusiba khona ukwethusela okwenza ukuthi abantu besabe besiya phambili nxa kukhulunywa ngezinto ezinjengokuthi sokuza kuyelwa kuye ezinkambeni lapho kwakufundiswa khona abantu abatsha lokhana okuthiwa yi-National Youth Service. Besokuthiwa umuntu engakazuzi lokhu lalokhuyana kumele aqale ayeqeqetshiswa khona e-National Youth Service. Zonke lezi zinto yinto eziqhubeka zifuqela abantu abatsha khatshana kwakhe ukhulumende besizwa yonke into engani ukuthiwa ngenkani abantu abatsha basozibayamukeli. Kodwa kungaba lezinto eziningi ezenzakalayo bese kuthiwa la ungakhetha ofuna ukukwenza kulokhu. Ngileqinisa ukuthi abantu abatsha bengakhetha babe lokukhululeka. Kodwa lo uhulumeni nokhona ngendlela abuya ngayo la bantu abaphakathi kwakhe abayenzi lokhuyana okuthiwa yiku-boost confidence. Akula ndlela abantu abatsha bazizwa besondela kiyo bezizwa bemelelwe nxa bekhangeleni lo uhulumeni omthosekhona. Okwakathesi umhlaba awusasukumi ngoba nxa sikhuluma sikhuluma singabantu abamnyama sincindezelana ngobunyama bethu. Sokusele amazwe nje ambalwa asekela inhlelo ezinjalo. Yikho kwenza abantu beqine ngenxa yokuswela usekelo besekela izinto zombangazo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Bhatshila, siyabonga.
Hayi, kubonge mina.
Veli lalele kuhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mkhokheli wogatsha lwabasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Decent Bhatshila. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha. Hayi ke isikhathi savumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zihlaziya okwenzakala kubandla leZANU PF lokuthi kuthinta njani ilizwe. Sizwe imbono etshiyeneyo ngokuhlukuluzwa kwabesifazana ezinkonzweni zesiKristu ikakhulu lezi ezikhokhelwa ngabazibiza ngokuthi ngabaprofethi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.